ngelinyilanga wakhuluma phambwami labo sobu wathi mfana kamoyo sesithembe wena uyimbizo thina kasela mandla sesigula sesikhulile futhi njalo lingavumeli amashona ezo occupya ispace senu sakomthwakazi watsho lokuthi ikakhulu lapha eSilabhusi esitshwe endaweni yakhe amashona asegcwele lamachayina bathethe indawo zonke okwenziwa khona igolide bazenza ezabo wayehlala futhi ngasikhathi sonke esilandisela ngokuthi u-Emerson Mnangagwa loRobert Mugabe bamhlukumeza njani even ngesikhathi seGugura Hound wayehlala njalo ekuveza ukuthi akula ndlela thina labantu bempumalanga esingaphilisana ngayo ngoba vele esitsho layo ukuthi singamazwe amabili. Ngizakhumbula ukuthi kulomnyaka uChief Maduna oke wathwala nzima yena Emerson Mnangagwa semthumele ama-CIO ukuthi ahlale emlandelela emzini wakhe becheck-a ukuthi ungabe ungaphi uyenzani lobani. Kwakungemva kokuba uChief Vezi Maduna lezinye induna ezigoqela uKhulumani Mathema induna yasengqameni eGwanda babebhale inkalakatha yencwadi bebhalele United Nations ngodaba lweGugura Hound nodaba lweMathebeleland. So-ke akula ndlela u-Emerson Mnangagwa lobaba uChief Vezi Maduna ababengakethwa ngabangani. Njalo ubaba uVezi Maduna wayekhala ngokuthi uMnangagwa wathi sethethe umbuso ngekhulu ngo-2017 wathumela uConstantine Chiwenga ukuthi aze kuye azobuzisisa ukuthi njengomuntu omdala njalo osuke kudala lezemzabalazo ubone ngani ngubani ongathatha isikhundla sokuba nguvice president njengoba nje kunanzelela ukuthi uvice president langaphambi kwe-Unita Court yawena leyo ebolileyo kwakumele avele egatsheni lwezaphu. Ubaba uVezi wasilandisela ukuthi yena watsho ukuthi hayi ubona uSimon Khaya engaba nguye ongathatha uthi uChiwenga wabonga wabuyela eHarare uthi kodwa wamangala sosizwa soku-announcer uKembu Mohati. Le into yamcunula kakhulu wasitshela ukuthi kwatshengisela ukudelelwa ngu-Emerson Mnangagwa loConstantine Chiwenga ngoba ngabe babelomuntu wabo bevele befuna ukumfaka kwakumele bazifakele uKembu Mohati bengambuzanga yena. So wathi kabamhloniphanga njengomuntu omdala kathi ngakwelinye icele wasibonisa imota ayithengelwa nguSimon Khaya Moyo owayemthengela njengesipho ezobonga ukuthi uzwile ukuthi uChief Maduna uveze igama lakhe langaphandle kokuthi kasangenanga uSimon Khaya Moyo.
Manje ngokubona kwakho induna uMaduna osefakiwe kathesi ubona induna ezaba ifuze uyise yini ngezenzo zokuphakamisa isizwe sikamthwakazi lo mongameli Mnangagwa?
Babu Gande, angikholwa ukuthi ubaba uDambisa ogcotshwe ngu-Emerson Mnangagwa emalangeni adlulileyo uzawumela umthwakazi njengobaba wakhe. Okungenza ngitsho njalo yikuthi ngangikhona emngcwabeni kababa uChief Vezi Maduna lapho iZanu yazenzela khona uMathanda isikhuluma amanga ngoChief Vezi Maduna bengahloniphi umuntu omdala eselele.